Ungabe linjani balaleli kuma kumama nomhlaba luhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zulu zonke igama lami ngeza Jesus Bandanga imele umthembu othembayo uThabo Dube yena othethe ikhefu kancane kuhlelo lwethu lanamhlanje sixoxalo baba uRalph Mguni webambanani association lapho sitshela khona ngokuvuselela usiko lwamandebele lobuntu bethu yikho-ke namhlanje sithanda ukwazi ukuthi-ke i-Culture Day emathelele yenzeka kanjani kuyini okwaphumayo ngalelo langa
esahlangana lapho esingusihlungululeyo yilokho ukuthi eZimbabwe sikhasela kwenye ingozi there are two cultures kuleyakithi yamandebele kuleyakhona ngale kwabanye okwenzakalayo ukuthi i-culture yethu eyamandebele is under enormous attack abazama ukuthi athi lingazilwisi ngalindlela uhulumende akwenzayo kuyini okunye okubi okwedlula lokhu osele kwenzakala emathebeleleni abantu babulawa kanti simelene we trying ukuthi sithi thina defend our culture
ngiyakuzwa mnumzana Mguni kodwa-ke lokho okutshoyo ufuna kwenzweni kwenziwe njani
engitshoyo lokho uma singavuleli amehlo lengqondo singabe silokhu sisekela okwenzakalayo ezimbabwe kusenzakala into le izaphela ngobunye ububi to weaken your opponent you dismember them kubagamgamule baba nje behlukane uze kuthiwa khona kathesi kule culture yamakhalanga kule culture sile culture yakithi ehlanganisa abantu ayikhethi ukuthi khona ngamazulu ngamavenda ngamakhalanga kunje mina ngingumkhalanga kodwa ngumsuthu kodwa-ke uzathola ukuthi khona nganxanye umama ukhalanga kumbeni ubaba we are such a mixed blood lawo abantu abakutheni ukuthi khona kulobukalanga laba abakwazi ukuthi khona ingozi esimelene layo yiphi isicelo yokuthi singazithengisi thina sizame ukuthi khona sivikele i-culture yethu they say that there is beauty in diversity we are saying kwabamani asivikele i-culture ngoba ingozi ezasivelela ezavelela abantwana bethu nxa singamanga khathesi imbi kakhulu ngiyabona
siphinde saxoxa njalo lolela ukuvuselelwa kwamasiko esikhalanga umnumzana Dipha Dube uthini ngamazwi kaMguni Dube
okokuqala bengithi ngithathe leli thuba ngibonge bonke abantu basemathebeleland abadlala indima enkulu ukuvuselela amasiko akithi nami ngingomunye okhona ovuselela amasiko akithi ngithi kodwa-ke angibonge inkulumo kababa uMguni kodwa ngibuye njalo ngimqondise ukuthi kukhona okunye angathi uyakuthiyelela akuthiyelelayo laphana ubaba uMguni ngokokuthi imathebeleland ilalokho akukhulumileyo athi kule diversity into ekhona enye engisuke ngiyibona ukuthi ngiye ngathi iyaphazamisa kakhulu abantu njalo iyenza abantu bacabange sengathi abantu basemathebeleland balesiko olulodwa kukanti cha akunjalo abantu basemathebeleland kulabantu abalamasiko amaningi ahlukeneyo ngizapha umzekeliso abantu basezindendeni balamasiko abo abantu basesikhalangeni balamasiko abo abantu basesindebeleni balamasiko abo abantu basesitongeni balamasiko abo ukuthi singasithatha bonke laba bantu laba sithi bakholelwa esikweni elilodwa sithi ngoba bavela emathebeleland sithi sesithi bonke abantu laba ngamandebele ilapho kulahleka khona indlela yonke abantu basuka bonke emathebeleland kodwa abantu balamasiko amaningi ahlukeneyo kudala kule ngoba eyayisithi kudala kwakungenje umhlaba uyaphenduka kwakubusa umambo lomzilikazi kwakungabantu basesikhalangeni ababesaziwa ukuthi nxa noma kwasekunzima kanjani izulu lingani kwakusaziwa ukuthi abantu basesikhalangeni iwosana zizahamba ziyenjelele ziyecela izulu edaka ikutshengisela ukuthi amasiko ahlukene kodwa-ke abantu babephila ndawonye bephila kuhle into engithi ngiyiqondise sikuthatha sikuthi abantu basemathebeleland ngokuthi sivele emathebeleland sonke lesesingamandebele sonke cha akukunjalo into ebulala indini zabanye abantu nxa singabantu basemathebeleland zonkeni kuhle njalo kuqakathekile ukuthi sithandaneni sincedisananeni ukuthi sivuselele amasiko njalo sincedisaneni ukuthi indini zethu singazicekeli phansi indini zabanye abantu usabalo ukuthi kathesi abantu basesikhalangeni nabantu basesivendeni zabantu basesitongeni kwahlala isikhathi eside kakhulu ezikolo kungafundiswa lezo ndimi. Kwakufundiswa isindebele okwakuyinto eyayingalunganga ngoba kwakusenza ukuthi abantwana abakhula bekhuluma ezinye iindimi bagcine bengasazi ukuthi bona bangumhlobo bani.
Awuzake-ke siyabonga mnumzana Dube. Lolo-ke kuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lomnumzana Rob Mguni owenhlanganiso ebambanani Association kwele-England lomnumzana Diva Dube okhankasela ukuvuselelwa kwemasiko esikhalanga lilamu ezethisa sibandla okanamhlanje kwanele lihlale kabi. Oh, 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 oh